ukuhlephuna nje imbijana uyabo uyitholile ufake okunye eceleni ube lawo lokuyisiphalanyana nje kuyisiphala okuncane ukuthi kuyakunceda kusasa into nje evele iyinto enhle kodwa sesikhangela njengomumo esilawo lapha eZimbabwe ukuthi imali iyahlupha ukuthola kuya ngokuthi umuntu nxa ulenzuzo eyakho encane uyibamba kanjani uyigcinela ngapi uyigcinisa ubani so engingakutsho kubahlabelizulu ibuthi nxa ubuthanise nje okuyisiphalanyana kwakho okuncane dinga indawo esingayithi i-right kumbe i-safe kuwe eyokuthi ungagcina okuyimadlana kwakho kaningi kangikhona indawo ezinjengamabhanga ziyabe zi-right kodwa anti uyabona ukuthi abantu bebekhala futhi ukuthi amabhanga ukugcina imali ebhanga ngiyadlela imali yami ngiyagcina iyagcina sincane indaba leyo indaba esihlungisayo lathi abakhangela ngezenotho kodwa engingakutsho ngendaba nalenge ukuthi umuntu yaqala lawo ukhulume labanikazi bebhanga lakho bakunike esingayithi yi-product kumbe i-account ekhangelana lenjongo oyabo uzama ukuyigcinela imali.
Asithi umuntu uhola i-$200 ngenyanga kuyabe kumele ahlephune okunganani afake eceleni?
Kuya futhi ngumbuzo omuhle kuya futhi ngokuthi umuntu lawo izinto ezikhangelane le mali yona leyo izinto ezinjani but kaningi kangikhona sithi qala uhlephune kunzuzo yakho qala uhlephune imali embijana yokufaka eceleni so singathi okuyisigabanyana okunjenge 10% kumbe even i-5% ungathola i-$200 yakho thatha i-$10 uyibeke eceleni yokuthi le ngiyakusasa kumbeni i-$5 uyibeke eceleni uzabona ukuthi iminyaka susiyo kuphela iyabe sibumbeke yaba yimali ezwanayo engaba yi-$60 kumbeni i-$100.